yamana zano bunzima obubakwa na kadesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Nakuma ngolokho akhulunywa ngudidima sebhayibhilini, wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So ngibona zona abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo. Ngoba ngikhuluma nje ikwese kade inceda abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster, andaluningi awusakwanisa ukubukela i-TV ngoba basela kwese. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukubana hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedilutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibona sekule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakajeleyo?
Ya mbona okunye nje kuyekuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkonomi, izinto ezingakhulisa umkonomi, into ezingaletha ingqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngkona besenziwa bebungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Nxa sikhangela imbali sake saba le dili le Equatorial Guinea lapha kwasizakala khona ikakhulu ongumongameli welizwe kodwa ilizwe sangelithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.